Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 22 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Kunzima ukuthi abantu lalo babezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlini beni bebona abantwana besifa. So abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu, badinga konke okungenza nje belale bedlile.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili.
Inkantolo ingacubungulungisisa kuhle indaba kaJosifati ephezulu izathola ukuthi ubaba uNgulube bekungamelanga abe kusimo lesi ayiso sona.
Umthethwandaba we-High Court usukhulule amalunga e-MDC amabili, umnumzana Josifati Msacangulube lo Otilias Banda ngebheyili ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili ngemva kokutholakala kwabathathu belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu laba yizakhamizi zeHarare. Lokhu kutsho ukuthi idolobho leli selilabantu abalitshumi lantathu abale-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo abahlolwe umkhuhlane lo izolo bedlula amakhulu ayisishiyagalombili 841. Kuthi inani lasebehloliwe elizweni lonke jikelele seliku 4159. Asebefile balokhu bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 177,234. Njalo wahlasela abayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe kuza ngesikhathi inengi liqhubeka lingena emadolobheni ukuyadinga ukudla lezinye indingeko zempilo ezibalulekileyo. KoBulawayo khona kubikwa kujone kunyakazela enkabeni yedolobho izolo abantu bedinga imali emabhanga kuthi abanye ngekade bezethenga ukudla ezitolo ezinkulu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uzulu ufuqwa ludubo ukuthi aphume ezindlini lanxanje uhlelo lokuzama ukwenqabela i-coronavirus lusaqhubeka.
Emadorobheni abantu bagcwele indawo yonke iZimbabwe lilizwe lilobunzima ngoba sesinjengezinja leziyana ezingalamnikazi kodwa ama-scavengers sigcwele indawo yonke sizingela ukudla. So kunzima ukuthi abantu lalo babezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlini beni bebona abantwana besifa. So abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu, badinga konke okungenza nje belale bedlile ngoba uyakwazi iziphala zethu azilalutho. So thina kwethu eZimbabwe sidla khonokho esikubambileyo ngalelo langa. So abantu bagcwele indawo nazonke. Kuthe emakhaya abantu emakhaya uzathola ukuthi bale information echiyene ulabanye abacabanga ukuthi umkhuhlane wamakhiwa kunzima vele bakuzwisisa ngendlela ezichiyene and abantu bemakhaya bagcwele indawo zonke balutshana abahleleyo. So ngibona ngazathi into le kayisoze ibe successful especially umnotho wethu unje. Abantu bonke badinga okokudla, badinga okungabaphilisi ngoba sihlama choices ayi-two, either sife sihlezi endlini sicatshele i-corona kumbeni sife endleleni sidinga okokudla. Uhulumende uthi abantu behlala endlini kodwa akazange etsho ukuthi bayaphila ngani. Uyakwazi ukuthi amanda strafa iziphala zethu asilaluhle. So mesithi abantu behlala ezindlini uthi bayadlala. So mbona ngazathi konke akutshoyo i-self-defeating ngoba kafakanga anything. Even lanxa wayekhuluma yena upresident that day kazange etsho lutho olubambekayo ngokuthi abantu baphila njani.
Kulodaba lwabantu laba abavele kwele Bilitane, uhulumende athi bayala ukuhlala eBelvedere College besithi bafuna ihotela, kodwa abantu laba bathi ngamanga lawo aluhlaza. Bona abakufunayo yindawo elamanzi ehlalekayo, hatshi ihotela. Ulubona njani lolu daba?
Kulusizi ukubana abantu bavunyelwe ukubana besuke eBhilitane bebuyela ngemva kokubana kulomkhuhlane onje. Kodwa eqinisweni ma uhulumende elokhu evulile i-espace, abantu bebuye lapha kuyabe kuqakathekile ukuthi behlaliswe endaweni eziyizo. So ngibona ngazathi abantu laba abahlanye ukuthi bangathi indawo bayihlalisi as long as ingalamanzi. Khona bekhuthaza ukuthi umuntu njalo nje kufuze ehlale geza izandla, kufuze ehlale geza. Kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu bebe lapho kule running water, lama toilets efunctiona properly, because indawo zonke zonezi you need ukuthini i-health yabantu kube yindawo elezinto ezi-clear ngamanzi. So ngibona ngazathi uhulumende akusiloqinisa ukuthi abantu laba bangathi bafuna amahotela, kodwa bafuna nje indawo edecent ukuthi umuntu ume kuyo laye ezizwe ukuthi usendaweni leyo. Njalo kuluhlupho ukuthi kungani kuyaphuma ukuthini laloba kungakalaqiniso, kodwa abantu bathi ukuthi abantu beChina bangani baphathwa differently from abanye abantu. Ngibona ngazathi ngezinye izinto ezidala ukuthi kungabi lokuhlaliseka kuzizalwane, ngoba zabe sizibona ngani labana bathuthwa ngcono ngoba uhulumende elobudlelwano leChina kubusiness.
Abantu bona bathini ngalolu daba nxa ukhuluma labo?
Kubantu abaphakathi kwelizwe bebengakukhangelelanga ukuthi ngabe uhulumende uyavuma ukuthi abantu bebuye, especially bevela amazweni ona la ahili infected. Abantu babesebecabanga ukuthi njengoba ilizwe lethu lisebunzimeni kangaka, lilobuyanga kangaka, abantu bengabuya bekuthwele la kasilandlela esizazivikela ngayo. So abantu kabaphathekanga kuhle ngokubuya kwabantu abavela any other European country, ngoba kungani kwande kakhulu khona Europe. So abantu balovalo ukuthi izihlobo zabo zingabuya lokufa okungaqedisizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo izakhamizi zaleli dolobho zikhala ngokusilela kwempuphu lamanzi, zithi lezi ngezinye zezizathu ezivangela ukuthi ziphume ezindlini lanxa uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus solwengeziwe ngamaviki amabili. Uhulumende yena uthi ulenhlelo zokubona ukuthi umuntu wonke uthola impuphu ezitolo lanxa nje abaningi bengayitholi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Violet Nxumalo.
Amanzi aluhlupho olumangalisayo. Amanzi ayavalwa, u-City Council uyavala amanzi. Omama abantwana babonakala all over ngama-buckets and they going ama-distance besiya layina eziboraneni. Iziborane lezana abalayina khona babe bengela ma-sanitizer, abala kokuvikela ngisho noma yikuphi. Lazi khona phana uma bebamba iziborane lezana, wonke umuntu ubuye bamba, omunye la abuye bamba.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho le mpuphu?
Impuphu ingabuya angazi lokuthi yabubuye nganani. Abantu bayabona impuphu isethula khanyiningi, but ma abantu sebethengiselwa thengisela inhamba elutshwane kakhulu. Enye ibonakala isikhitshwa ngezimoto ebusuku. Amashopu abe sevaliwe ngabo 3, ngabo 8-9 impuphu bayikhipha ngezimoto. Ngikhuluma nje thina uchophiso lapha baze bathatha lezi namba zezimoto ezithatha impuphu ebusuku. Njalo phakathi kwesikhathi ma abantu belayinela impuphu, kulokunye ukuhlukumezeka abakwenziwayo izakhamizi ezinye. Angazi ukuthi amandla ziyabe seziwathethe ngaphi. Yibo ababe sebekhetha abantu ukuthi layinani. Abantu nje ezinye izakhamizi nje abangelani la, bangalani la, lokuthi kumbe bangobani bazifake. Bathi thina singabe, angazi ukuthi bathi bangabani, babezifakile abangaziwa izakhamizi. Ukuthi ukwazi ukuzwisisa ukuthi bakhethana ngaluphi uhlangothi hlobo, uyabe ungakwazi. babe yibo abe sebelayinisa abantu babo layinani lapha lina layinani la silamabizo abantu okumele bazuze impuphu abanye bayiswele abantu abadala batshonelangeni khonaphana behlukumezeka impuphu bangayitholi kuthengiswa impuphu edlutshwana impuphu kayiseko bona abana abalayinisayo basala sebephakathi labantu bamashopu abemashopu bayathatha impuphu ngezimoto amapholisa ayathatha impuphu bayithengisa phakathi enkambeni ngemantengo ephezulu siyahlukumezeka kakhulu izakhamizi zihlukumezeka kakhulu angazi ukuthi kuzaphetha ngani-ke lokhu
unkosikazi Violet Nxumalo ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 Umthethwandaba weHigh Court izolo ukhulule amalunga ebandla leMDC Alliance amabili umnumzana Josephat Mzacangulube lo Otilius Banda ngebail ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Ababili laba bavalelwa eChikurubi Maximum Prison nyakenye ngolwezi ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi belecala lokuphatheka kudlakela lokutshisa impahla yesiphathamandla seZANU-PF ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwenzakala ekuqaleni komnyaka. Kodwa uNgulube loSibanda baphikisa isinqumo sikamantshi lesigwebo sakhe enkantolo yeHigh Court besithi bamsulwa. Umahluli weHigh Court uvumile ukuthi bakhululwe izolo ngenkulungwane ezimbili zamadola ngamunye ibail. Sixoxele igqwetha likaNgulube umnumzana Ngqobani Sithole yena othi uyathokoza ngalesi sinqumo.
Inkantolo ephezulu isivumelane lalokho okwakubekwe nguJosephat Ngulube emaphepheni ayo ukuthi inkantolo ingacubungulungisisa kuhle indaba kaJosephat ephezulu izathola ukuthi ubaba uNgulube bekungamelanga abe kusimo lesi ayiso sona esithi appeal. Ngakho-ke inkantolo ephezulu ijaji yavuma ukuthi hhayi nxa iyakhangela amaphepha lawa asefakwe ngubaba uNgulube ukuthi angaphumelela enkantolo ephezulu ama-chances akhe they are very high esingathi ngama-prospects of success of an appeal aphezulu kakhulu asezingeni eliphezulu. Ngakho-ke inkantolo ivumile ukuthi hhayi kungasenani indoda leyo kayibe itshaya ngumoya iphandle indaba yayo isizangena-ke icubungulungiziswe esingathi i-appeal ngesilungu. Sisuka khonapho into esikhona esikhangelane layo ukuthi ubaba uNgulube lo mama Othilia okade yena irepresentwa ngu-advocate kucaca ivumile phulu baseHarare. Ngakho-ke osokufuze kwenzakale ukuthi amaphepha lawo azasuka lapha kobulawayo esithi Warrant of Liberation ye-eHarare. EHarare yikho lapha azafika akhitshwe khona.
Selikhangelela ukuthi akhululwe nini.
Ukuthi uzakhitshwa nini asingeke sazi kuyukuthi isimo esikhangelane laso elizweni umhlaba wonke jikelele ese-COVID-19 yiso esenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela ekade zihamba ngayo ekuqaliseni. So kuzathatha isikhatshanyana nje mpijana ukuthi azibone sephandle. Ibail ibhadelwe eyakhe lo Othilia $2,000 ngakho-ke esesikumelele ukuthi baphume. Umsebenzi osumkhulu esesikhangelane lawo umsebenzi we-appeal we-insist sloko esikhangelele ukuthi hhayi nxa uthi uyakhangela uzathola ukuthi ama-chances akhe makhulu kakhulu imantshi wehluleka ukuyikhangelisisa kuhle indaba leyi. Ngakho-ke sibona ngani singaphumelela enkantolo yephezulu. Umsebenzi sasemkhulu kodwa okuqakathekile okumqoka ukuthi lokho esikubeke phambi kwenkundla inkundla isikuvumelane lakho kuyinto ethembisayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela ilunga le-MDC Alliance umnumzana Josephat Mzacangulube.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Indlala ibikwa isibhahile kwezinye indawo emaphandleni ngenxa yemigoqo yokungaphumi ezindlini efakwe nguhulumende ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Okunye osokwengezelele udubo lolu yintengo yokudla esikhwelile ngokuphindiweyo. Sixoxele ukhansila wetete umnumzana Stanley Torima.
Umumo wegcikwane le-coronavirus kade ungakabi mubi kakhulu egumeni lami i-ward 18 esedete lapha. But engakusho ngokuthi abantu abakajayeli ukuthi bayakwanisa ukuthi behleke ukungena emashops bethenge izinto abazifunayo because amashops avaliwe, abantu abakwanisi ukuyothenga into abazifunayo. Yibo ubunzima kakhulu ngokuthi behleke ukuthi bayathenga ngaphi. Indawo ezinjengamasafari, indawo leziyana zonke zavalwa, akula abantu bangakwanisa ukufika khona ngale besiyoyenza elulutho bangaluyenza. Indawo zonke zivaliwe. Amapolisa lawa ayahamba around make sure ukuthi abantu ababuthambi lobuningi kwabo kumbe even e-group of 5 or 10 abakuvumeli bezama ukuthatha inyathelo esingathi lesikhiwa as a precautionary measure. Bengathelelani igcikwane lona leli njengoba sithi liyathelelana lokukhwehlela lezinto ezijeneyo.
Khona ukuphila ziphila njani izakhamizi kakhulu lezo ezithola uncedo lokudla kwinhlanganiso ezijeneyo?
Abaphila lokuthola uncedo kwinhlanganiso ezijeneyo bayaluthola uncedo lolo. Ingathi iviki edlulileyo ewodini yami khonapha bakhe babuya be-social welfare banika abantu ukudla, but ayiso into esingayithi izahlala ikhona ngokuthi ukubuthana kwabantu vele akusavumakali ukuthi babe bebuthana. Ungabona amashophu evaliwe, angiboni ukuthi singafika isikhathi sokuthi abantu bazakwanisa ukuholiswa lokhu abakuthola even from World Vision or from social welfare on weekly basis. And ukudla kwangikona ntiyabona i-social welfare iyanika abantu umumbu, but kuyafunakala isitshebo, kuyafunakala cooking oil, kuyafunakala i-salt, kuyafunakala i-chukela. Izinto zonke lezo kumele ukuthi abantu bezithenge kuma-tuckshop kumbe kuma-shops, but kuvaliwe.
Umnumzana Stanley Torima ngukhansila wedethe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le edethe eMathebeleland North. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uphakathi kokuqoqa uhlelo lokwalisa osomabhizimusi ukukhuphula intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Iphephandaba le-Herald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezivele kwele Bhilitane ngomvulo zizaqhubeka zihlala eBelvedere Teachers College zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus ngoba kungela enye indawo lapho ezingahlaliswa khona. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani izihlobo, salibonani maZimbabwe amahle. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseKwelen Mpofu underground. Ngidane kakhulu ngokuthi 21 days ize yaphela singazange sibone ngisho lo muntu oyedwa ohamba ekhuluma oyesazisa abantu ngalo mkhuhlane omubi kangaka osusihlele ezweni. Khathesi siku 2014 days eyengezelelwe nguhulumeni. Asiboni futhi ngisho lo muntu oyedwa nje oxwayisa abantu ngalo mkhuhlane. Ngiyazikhetha mina ngihamba ngitshela abantu ezindleleni khona lapho engathi mhlawumbe mangiphandle ngibabone bedlula kumebe ukuthi kulo mkhuhlane oyingozi oqeda abantu. So ngalokho zamani ukuhlala phansi bakithi. Ngiyabatshela, ngizama, ngizikhetha mina ukuthi ngincedise umphakathi wakithi ngoba abaningi abesilawo amaradio ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane. So ke ngiyazama ukuthi ngazise abantu baxwayise ubungozi bakhona. Lami yabe ngikuzwa kukhulunywa kuradio kakhulu ku-Studio 7, yikho lapho esithola khona inkulumo eziningi ngalo mkhuhlane. So bakithi siyacela ukuthi asincediswe ngolwazi, siyacela ukuncediswa ngolwazi. Sithumeleni umuntu abantu abangasincedisa ngolwazi olugcweleyo ngalo mkhuhlane. Siyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi bethu, abasakazi ka-Studio 7. Ngilibonga ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. So ngathi inkosi ngalikhokhelela liyale liwuqhuba kanje. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngilo mbuzo, umbuzo engilawo ngamapholisa akithi. Ngizwe laphana kuthiwa khona sebebopha abantu abangu-7,000 plus. Umbuzo wami ngowokuthi abantu bangikhona bababopha bebabeka ngaphi? Abantu abayi-7,000 plus bababeka ngaphi labo bantu? Njengoba khathesi sisemkhankasweni wokuthi abantu kule social distance edingakalayo, so bona bababeka ngaphi lapho abantu abenelisa khona ukwenza i-social distance? Ngike ngabona koBulawayo abantu bebuthelelwe central laphana, kambe angithi nxa kulo olomkhuhlane baphela bonke abantu. Bese ngibuya ngike sengisithini ebantwini bakithi, abantu bakithi kasilandeleni khona lokho esikutshelwayo. Umkhuhlane ukhona, abantu bayafa. Landelani khona lokho kuzalisiza. Siyakwazi kunzima ekhaya, kula kudla kulani, but bakithi asilandeleni khona lokho. Kungcono ukubulawa yindlala kulokufa lifimuli yonke kawani landelana, ngoba lokhuyana oyedwa ngaba lakho endlini lonke selilakho endlini. So ngiyacela bakithi, ngiyabanxusa abantu bakithi, ngithwakaze omuhle, lina bantu abahle, yenzani njalo. Ngiyabonga, likhuluma lo maliphahle habroni.
Ungakhangela umgwaqo oqonda kozwimba, uyabona ukuthi umgwaqo lo uqonda komgadi. Uyazikhanyela ukuthi nakho umgwaqo oqonda komgadi. Lo owekhezi omabohlobohlo onjeyana kuthiwa Father Zimbabwe, kuyini? Njengoba unkomo wakhona nguye wabumba iunithi, ingaphi iunithi yangikhona? Isinceda ngani iunithi yangikhona? Right, eyasayinwa ngubaba unkomo, isayina lomgabe ukuthi ngemva kwalokho ajika asibulale ngegugura wonto. Abantu laba babusayo bonke yibo abasibulala ngegugura wonto, abaqale bengena emajele. Lokho ukuthi kuthiwe ye kulo muntu osibusayo yenjani njani? Izinduna zethu lezi bazifunani abantu beshoneni? UKhaisi vele babemfakelani ejele ngoba lena induna kamzilikazi. Ejele wayedingani ejele? Wayeyenzeni edleni kabani? Khathesi bathi asonduna ngaliphi? Bangubani bona basitshela izinduna zakithi? Ilizwe lele abahlale bodwa abantu besitshoneni, bengasincindezeli. Akulanto abasinceda ngayo eqinisweni. And imeseji le kayibhodi, ayikhulunywe straight. Bayasincindezela kusegcekeni. Umgwaqo wekhezi owuya ngayibo kababunyongolo umafukufuku. Namfise ukuthi ngavele amadlozi esindebeleni abavukela, yikho bekhukhulwa ngamanzi. Amanzi nala enjeleli bayaphambanisa injeleli esasicela khona amanzi, bahamba besiyabhomba sitsotsi bebulala amasiko ethu. Ya ukusibulala basibulala, bazayibona ingozi. Hlala bekuma-accident, hlala bekhukhulwa ngamanzi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, uthi uhulumende wakhe uzahlenga amankampani alelo lizwe kanye lozulu ophanjaniselwe impilo i-coronavirus ngemali engange 500 billion rand. Ele Cameroon lona lithi selibophe amasotsha alo amathathu ethezwa icala lokubulala izakhamizi ngasentshonalanga kwelizwe lapho amavuto alwisana khona labahlamuki. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eMelika seliphezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,000. Izolo kuphela kufe abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu 2,700. IMelika yiyo ehamba phambili emazweni wonke ngenani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo kanye lasebefile. Umongameli Donald Trump yena uthi uphakathi kokuqoqa umthetho ozavimba abakwamanye amazwe ukuza eMelika ngenxa ye-coronavirus kanye lokuvikela imisebenzi yezizalwane zelizwe lakhe. Uthi njalo ufuna ilizwe lakhe livulwe abantu babuyele emsebenzini. Kodwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, umnumzana Difa Dube, uthi lokhu yikufaka uZulu engozini enkulu.
Amazwe afana labo England, amazwe afana labo America, ngamazwe alomnotho oyenelisa ukuthi unganakekela izihlobo zawo noma ayenelisa ukunakekela abantwana abazalwa kulawo mazwe noma ngathi ama citizens akulelo lizwe. Yiko angibona ukuthi beqhakazeka kangakanani ukuthi bengazi bejahe ukuthi bafaka abantu ku risk enkulu kangaka ukuthi bababuyisele emsebenzini andibana bathola ikhambi. Ngibona ngathi lelo buye liphutha elenziwa kakhulu nguDonald Trump. Ngiyazi ukuthi abanye abalaleleyo kathesi njengaselizwe lethu elaseZimbabwe bazacabanga ubaba uDube uyasekela ukuthi abantu bahlale ekhaya babulawe izindlala. Siyazi ukuthi kunzima kakhulu isimo ikakhulukazi elizweni laseZimbabwe esimele esifana lasana lesi ukuthi abantu bahlale ekhaya bengasebenzi. Kodwa ngibona ngathi uhulumende nguye umuntu ofanele afakwe ipressure eningi ukwenzela ukuthi uhulumende ayenelise to cater ukuthi ancedise abantu noma kube lezinto thize azinika abantu ukwenza ukuthi abantu bengabulawa indlala emakhaya. Kodwa ke i-lockdown lokuthi abantu bebe bengakabuyeli emsebenzini nge-full voltage ngibona ngathi bekuyindlela eqondileyo. Ukuthi abantu bebuyele emsebenzini akube leziqondiso thize eziza kwenziwa noma ezizafakwa in place ezingenza noma kuvulwe ama certain businesses, amanye ama businesses esibona ngathi azaqhelisa umkhuhlane kakhulu, especially business ye transport. Ngibona ngathi ibusiness engaqhelisa umkhuhlane kakhulu ayimiswe kancane. So ngibona ngathi kuningi kakhulu okusadinga ukuthi kucubungulwe andubana abantu babuyele emsebenzini, kodwa ikhambi nxa lingatholakalanga ngibona ngathi kuzabenzima kakhulu kufaka abantu engozini kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamachumi amabili lasishiyagalombili. Umthethwandaba we-High Court ukhulule amalunga ebandla le-MDC amabili, umnumzana Josephat Mzacangulube lo-Otilius Banda nge-bail ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.